Okukhangele kwenguZulu lapho kuthinta khona uCommissioner General wamapholisa kungena omunye ukuthi lo ongenileyo uzabona ukuthi amapholisa angephuli malungelo abantu, angephuli imithetho, amapholisa alwise i-corruption, amapholisa alwise ubugebengu kuhambeke emgwaqweni. Indawo eziningi akusahambeka emalokitshini, emakhaya, edolobheni phakathi ngenxa yobugebengu. Emini lebusuku abantu bayesaba ukuhamba. Ukuthi-ke lokho kumele kuphele, abantu bakhangelele lokho, bakhangelele ukuthi ezepolitiki nxa bezenza amapholisa angangenela, angavimbeli, angathathi uhlangothi kwezepolitiki. Bakhangelele ukuthi amapholisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu, angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ewonile, kungakhathalekile ukuthi kuleli cele kumbe kuleli acele lezepolitiki aboshwe nxa ubufakazi busisho kanjani.
Yebo, amapholisa ayakulandula ukuthi uMatanga ubesala ukusuka esihlalweni. Ungathini ngalolu daba? Kungaba liqiniso yini kumbe ngamanga nje?
Hayi, esibuthweni akusebenzi njalo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa angamanye amabutho abasebenzi njengamatitshala ukuthi ngama-civil servant. Nxa ungena esihlalweni sokuba ngukhomanda, ucommissioner general, ungena kusiya ngokuthi lo busayo upresident ufuna bani. Nxa esekukhipha, uyakukhipha noma ngasiphi isikhathi umthetho uyamvumela. Usengakukhipha uretire, usengakukhipha singakafiki isikhathi se-retirement, usengazifaka izizathu zokukhipha, usengangazifaki. Kwenziwa umhlaba wonke jikelele, kwenziwe South Africa, upresident uyakhipha amapholisa amakhulu lapho ayifuna, afaka amfunayo. Kwenzeka e-America, uzakunanzelela ukuthi uTrump nje uvotelwe sesiwakhetha ozaphatha i-FBI. Kusese lomunye obengakaqedi isikhathi sakhe, bese salelwe iminyaka eminye ukuthi azaqede ukuba sesihlabeni uChristopher Ray we-FBI. Kodwa uTrump sefaka omunye osekusenza ukuthi lo aphume. Kwenzeka umhlaba wonke jikelele. Laba besibuthweni abathetheyo ezamapholisa, ezamasosha, bangena bakhitshwe ngokuya ngokuthi lo obusayo ufuna bani. Ngakho akula muntu angalele esihlalweni, hayi, angithemba ukuthi kuliqiniso.